Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 kuNcwabakazi 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
oyedwa udatshulwe ikhanda kodwa uyaphila, abesifazana bachayo umzimba wonke, bese kusithi oyedwa uTonio Rutsito ongumongameli weZimbabwe Online Content Creators ukhitshwe izinyo.
Ivandla leCitizens Coalition for Change lithi intathela izindaba ezine ebezizothathwa okwenzakala emhlanganweni werally yaleli vandla eGokwe, zihlaselwe njalo zachaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu PF.
Namuhla bebebopha erenkini othiwa MTN ephakathi weGoli. Kuzabe kulokho kubotshwana kusiya phambili, ngoba njengoba sekwaba lali inkulumo yokuthi abantu bokuza kumele babuyele emakibo.
Amapolisa eJohannesburg kwele South Africa lamhla asungule umkhankaso wokubopha abantu bokuza labathengisa impahla ngokungekho emthethweni. Ukusilela kwababalisi esigabeni seMathebelele North yikho kubikwa kubangela ukuba impumela imhloliso kaGrade 7 yabafunda ezikolo eziningi zemaphandleni kulumango iqhubeke isiba ngezinga eliphansi kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ivandla leCitizens Coalition for Change lithi intathela izindaba ezine ebezizothapha okwenzakala emhlanganweni werally yaleli bandla eGokwe eKabuyuni zihlaselwe njalo zachaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu PF abazame ukuvimbela umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhulume kulumbuthane. Loba enkundleni yakhe yeTwitter, uNkosazana Fatsai Mahere oyisikhulumeli se-CCC uthe intathela izindaba lezi zibalisa uTongai Monje, Pelagria Mpurwa, Chelsea Mashaya Mombe, Lotineo Motsitso ophume izinyo kulolu hlakela. UNkosazana Mahere usole kakhulu lesi sehlakalo esithi kwephulwa ilungelo loluntu kanye lesisekelo sombuso esivumela amabandla ukuthi akhankase. Umnumzana Leo Monente isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo entathela izindaba eYoung Journalists Association uthi baphakathi kwemizamo yokuphathisa intathela izindaba lezi njalo ezinye zazo ngamalunga alinhlanganiso.
Njengeyoja sidabuke kakhulu ngokwenzakele eGokwe namhla, lapho intathela izindaba ezine zihlaselwe ngamalunga acatshangelwa ukuthi ngawezana uPF. Kubikwa amalunga la ebezama ukuvimba umhlangano weCitizens Coalition for Change obukhonale, acina esechaya lentathela izindaba lezi. Intathela izindaba lezi lokhu ziseGokwe, asikafonelani kodwa lokhu sijikelana imilayezo ama-text. Ukhanya sebengcono, oyedwa udatshulwe ikhanda kodwa uyaphila, abesifazana abangamankazana amancane kakhulu bachayo umzimba wonke, kodwa labo bayaphila, bese kusithi oyedwa uTonio Rutsito ongumongameli weZimbabwe Online Content Creators ukhitshwe izinyo. Izinto esingazikhayelelanga elizweni elithi lona sele minyaka engamachumi lambili kazibuse, ilizwe elithi liqakathekisa umbuso kaZulu, lokhu uhle utshengisele ukuthi akula kuqakathekisa kwakhona.
Kuyini elizakwenza ngalolu daba ukubona ukuthi akwenzakali futhi?
Sikhangelele ukuthi amapholisa azadinga abophe amalunga la acatshangelwa ukuthi ngawezana uPF. Ibandla lezanu PF ungatholakala ukuthi ngamalunga alo, sikhangelele ukuthi bexolise labo bekhuthaze amapholisa ukuthi ebophe laba bantu.
Liphathisa ngani njengenhlanganiso ezinye intathela izindaba eseziqondane lalokho?
Okokuqala esizakwenza ukuhlala phansi lentathe lezindaba lezi ababili ngamalunga eyoja and then abanye laba ngamalunga eZimbabwe online content creators kodwa nje ngentathe lezindaba sibamba ndawonye okunye esizakwenza ikuba khuthaza ukuthi behambe ku mental evaluation counseling sibili ngoba sesananzelela ukuthi intathe izindaba ezihlukunyezwa kaningi kaningi elizweni lethu aziyi kuma counseling la kulabantu esisebenza labo kuhlelo lolu abayabemele labo ukubanceda amagqwetha ama journalist asisebenza ndawonye njalo sizawubona ngemva kokuhlala nabo sizo ukuthi bona bafunani ngoba thina esingabe sikufuna njengenhlanganiso nalokho abayabekufuna bona bezimele kungabe kuchiyene kodwa sizazama ngazo zonke indlela ukukhuluma lapho ngenxa yokuthi iZimbabwe lizwe elinganilini lihlukumeza kakhulu intathele izindaba inhlanganiso zonke ezintathele izindaba zandise ukumela intathele izindaba ezingamalunga azo le ntathele izindaba eziyabe zizimele zodwa akulani ukuthi umuntu asikho member eyoja sihle siyeqethina sithi hayi ngomnye wethu njengalokho esikwenzileyo uTonio Lothongai ngamalunga ezokho kodwa simalabo ngoba umsebenzi abawenzayo lathi yiwo siwenza ngelanga kusehlela mina lokho labo yibo abazabe bephambili besola okuyabe kwenzakala kimi sifisa ukubona iZimbabwe Republic Police isebenza ngamandla isebenza ingela kwethuselwa idinga abantu laba abachaye intathele izindaba lezi iphinda ibabophe njalo sikhayelele ukuthi iZanu PF yona ngokwayo izakhuluma ngakho lokho ixolise ngakho lokho ngoba nxa kungamalungelo ayo sisiya kukhetho lika 2023 kuyabe kusoleka kakhulu sebe sifuna labo betsho ukuthi lokho abakuthakazele
lo ngumnamzana Leo Monente isiphathamandla senhlanganiso ye Young Journalists Association of Zimbabwe obexoxa ecingweni le Studio 7 asenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla zebandla lezanu PF ngalolu daba kodwa ikhuluma lomsakazo weStudio 7 izolo obona ngokwethulwa kwembiko kuleli bandla umnumzana Thafatswa Magwadi uphikile ukuthi ibandla lakhe liyahlukuluza amalunga eCCC ngemva kokuqhamuka kwesehlakalo phose esifanayo. Amapolisa aweJohannesburg wele South Africa namhla asungule umkhankaso wokubopha abantu bokuza labathengisa impahla ngokungekho emthethweni. Abenhlanganiso zamalungelo abadabuka eZimbabwe bathi amapolisa abophe abangalamaphepha aqondileyo labaphila ngokuthengisa kodwa bengalamvumo yokuqhuba lomsebenzi. Akwaziwa ukuba abophe abantu abangaki abadabuka eZimbabwe. Okwamanje bonke ababotshiweyo basenkambeni yamapolisa eJohannesburg Central Police Station. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labakhokheli bamapolisa njalo labo hlangothi lwendaba zasekhaya olubona ngokulungiswa kwamaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Umnumzana Ngqabutho Mabena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uJelo Gibbs Dube weStudio 7 ukuba bathwele nzima abantu bokuza kulezi nsuku.
Kulo mkhankaso okhona South Africa ukubopha abantu abangela maphepha. Siyabona indawo eziningi amapolisa labe immigration bayabopha abantu. Sikeza ukubona emavikini adlulileyo bebophe edolobheni okuthiwa kuseyuvele eliseGoli. Namuhla bebebopha erenkini othiwa MTN ephakathi kweGoli. Kuzabe kulokho kubotshwana kusiya phambili. Ngoba njengoba sekwaba lali inkulumo yokuthi abantu bokuza kumele babuyele emakibo, kuzaba nzima ebantwini abangela maphepha wokuhlala lapha eSouth Africa. Kuyabotshwana bayazama ukubopha laba abangela maphepha. Kodwa esingelalwazi lakho okwakhathesi ukuthi babadipota yini njalo babadipota njani. Kumbe bengafika ema-police station abantu bafika badize babakhulule kasikabi lalo ulwazi kodwa sikwazi ukuthi abantu bayabotshwa endaweni ezihlukeneyo.
Kukhona elingakwenza nabo bamabhena njengenhlanganiso ezimeleyo okunganceda abantu laba ababotshwayo kumbe abathathelwa impahla?
Okwakhathesi kunzima ngoba angithi siyakhumbula ukuthi isifiso esasilazwe ukuthi abantu abangalamaphepha kumele bancedise ukuba lamaphepha. Sasicabanga ukuthi kungavuselelwa amaphepha lawo ukuthiwa iZimbabwe Exemption Permit, kuzalandelwa lokho okwabhalwa ku-White Paper on International Migration yagazethwa ngo-2017, eyayisithi yona abantu abasebenza imisebenzi ephansi abasuka emazweni eSadak abaza eSouth Africa kumbe asebehlele eSouth Africa ongekho emthethweni kumele bencediswe babe lamaphepha. Kodwa njengoba sikwazi thing uhulumeni weSouth Africa wasekhahlela indaba yamaZimbabwe Exemption Permit, njalo futhi uphakathi kwekuguqula imithetho esingathi ngolwasemzi ngama-immigration laws, immigration act, kwenza okwakhathesi izandla zethu kube izandla ezibotshiweyo. Lathi khathesi kasikwasi singancedisa njani kulobu nzima obukhona, ngoba siyabona abantu bayabhikisha kumbe bayatoyitoya besithi abantu bokuza kumele babuyele emazweni abo.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle kwele South Africa luthi akusiyo nkulumo elenkethabechabi phakathi ebikhulunywa isiphathamandla sezempilakahle esabelweni seLimpopo unkosikazi Poppy Ramathuba. Yena ulomfanekiso owevidiyo osabalale ezinkundleni zokuxhumana ebonakala ikhahlameza wesifazana weZimbabwe obezodinga ukwelatshwa kwele South Africa. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg.
Embikweni oyethulelwe abezindaba elolu gatsha luthe liqiniso elipheleleyo elikhulunywe ngokhokhele zempilakahle eLimpompo unkosikazi Ramathuba elokuthi ele South Africa lithole amagabha avuzayo ngabantu bokuza abazodinga ukwelatshwa mahala ezibhedlela zayo. Umsekela mphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Sibongiseni Dlomo utshela bezindaba ukuthi iLimpompo ngesinye sezabelo esilalo lihlupho okwedlulisa amalawulo.
That is not a perception, it is actually true that there are patients all over the SADC who will seek a better healthcare elsewhere than where they are.
Umnumzana Dlomo uthi inkulumo yokuthi abokuza baningi ezibhedlela zakwele South Africa liqiniso elokufakazi. Uthi kufanele lokhu kukhulunywe ngamazwe ezansi yezwekazi le-Afrika ukuze kulungiswe. Loba kunjalo uthi abavumelani nonkosikazi Ramathuba ukuthi inkulumo enje ikhulunywe kusigulane. Kuvidiyo kamabonakude unkosikazi Ramathuba uzwakala ebuza isigulane sesifazane esidabuka eZimbabwe ukuthi kungani ezodinga kwelatshwa kwele South Africa kanti bekufanele akuthole kumongameli Emmerson Mnangagwa. Iningi lezalwane zeZimbabwe labo bathi liqiniso elingavikekiyo leli elethulwe unkosikazi Ramathuba. Umnumzana Thino Mambeu owenhlanganiso yeZimbabwe Exiles Forum uthi kufanele uhulumende weZimbabwe ahlawule ukwelatshwa kwabantu bakhe eSouth Africa njengoba sezifahlakele ezempilakahle eZimbabwe.
South Africa cannot keep on taking more and more of Zimbabwean problems. There's got to be an end to all.
Uthi ngeke South Africa iqhubeke ithwalela iZimbabwe inhlupho zayo. Uthi kufanele kusolwe uhulumende kamongameli Mnangagwa hathi ukusola izigulane. Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Sibanda laye uthi limqotho elikaRamathuba.
Ngicabanga ukuthi MEC ube khuluma iqiniso. Iqiniso elobuhlungu kodwa ukhethe isikhathi lendawo engasiyo sokubana alibeke iqiniso lelo.
Langamazwi yagcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Ndou.
Iqiniso libuhlungu kakhulu tu amaZimbabwe ngoba eqinisweni i-government yaseSouth Africa ayibhajethelanga amaZimbabwe citizen as much as iZimbabwe government ingabhajethelanga ama-South African citizen. Lelo liqiniso.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Cyril Ramaphosa bebehlangene emhlanganweni weSADC ensukwini esisanda kwedlula le yinkulumo bekufuze bayiphathe.
Bokungamelanga akhulume inkulumo leyo ayikhulumeyo kusigulane. Inkulumo leyo yiyo okumele uhulumeni weSouth Africa lebandla elibusayo okumele bayikhulume bekhangelene lebandla elibusayo leZimbabwe iZANU-PF kanye legovernment yeZimbabwe.
Loba kunjalo amabandla aphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters le Democratic Alliance bathi unkosikazi Ramathuba kufanele asuswe esikhulweni sakhe ngenxa yenkulumo yakhe le. Kusenjalo umsakazo kamabonakude weSouth Africa we-ENCA uthi umongameli Mnangagwa usephawulile ngenkulumo kaRamathuba. Ngokutho kwalomsakazo umongameli Mnangagwa uthi le South Africa liyayekethisa kakhulu imithetho yikho izalwane zeZimbabwe zizaqhubeka sephula imithetho yalo. Uthi abangena elizweni nokungekho emthethweni yizigangi ngakho kufanele babotshwe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Ukusilela kwababalisi esigabeni seMathebelele North yikho okubikwa kubangela ukuba impumela yemhloliso kaGrade 7 yabafunda ezikolweni eziningi zemaphandleni kulumango iqhubeke isiba ngezinga eliphansi kakhulu. Ngomnyaka ka-2021 izikolo ezingamachumi amahlanu lanye zaswela umntwana oyedwa waphumelela kuhle kulemihloliso. Ukuthi ngomnyaka ka-2020 inani labantwana abaphumelelayo babe isilinganiso esiphose sifike kwakulichumi lasithupha ekhulwini, 15.9%. Sehle lisuka kusilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini, i-25% ngomnyaka ka-2019. Izikolo eziningi zemaphandleni zibikwa zingelababalisi abeneleyo. Esikolweni seKatasa Primary School esisenkayi South sibikwa silababalisi ababili kuphela abafundisa abantwana abasukela ugrade 0 kusiyafika ugrade 7. UGaynor Gumede Saidi weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Stars Mathe, umeli wenkayi South edalele ePhalamende ngalolu daba.
Yebo, ngithilo ukuthi ikatasa ayilababalisi ababili, hayi ngoba ngizwe kuthiwa kodwa ngoba ngizihambele ngazibonela. Lokho kuliphutha le ministry ye education ukuthi kube lezikolo ezinjalo bengazinanzelelanga. Kodwa ke labo angithi basebenza ngokuthi bazwe bese besilandelela besiyalungisisa. Engunanzelelayo abazange basondele eduze babone imbiko le ababeyitshelwa ukuthi kule izikolo ziyasilela ababalisi. Bekuyilo ukukhuluma kwami mhlawumbe ukuqonqosela engikwenzileyo, benzama ukuthi iMinistry Education kayisukume ikhangele. Akusikho enkayi kuphela kumbe eMathebeleland North kuphela, izikolo zingaba khona Marsh West, Marsh East ezinjengazona ziya. Okuqakatheke kakhulu ukuthi kakuvuselelwe uhlelo lokuthi bahambe baye kuground bayebona izinto nxa bethe bathola ama-report bazibonele abe-Minister of Education.
Kungathi uhlelo lolu Mama Mathe lwalunceda yini edabeni lokusilela kwenani lababalisi emaphandleni?
Luhlelo lwalivele likhona lakudala, wawuthola ukuthi district iyahamba iyechecker, i-provincial leadership iyahamba iyechecker, national uzokuthiwa kubuya beHarare bazafika ezikolo ezithize ezithize ezingabe zilokuthize okwaqanjwa ngazo. Likho engangukhuthaza njalo ngileqiniso ukuthi sokuyokwenzeka.
Kule nkinga yababalisi abalomkhuba wokuthi nxa sebefakiwe ezikolweni ezemaphandleni babuye basuke njalo sebedinga ukuyafundisa emadolobheni, lokho lingezani ngakho?
Lanxa sebengeni lababalisi labo futhi sicela bahlale kulezo zikolo bangabi lokungena kusasa bavuke bephumile betshintshile betshiza indawo, ngoba kusala sokusiba lomkenke omkhulu phakathi kwabantwana besikolo ababe sebesilela umbalisi, ngoba umbalisi esegcine ebuyele kobulawayo kumbe waye Harare watshiya inkayi. Sicela ukuthi enkayi akurekruit abantu abafuna ukufundisa enkayi.
Lowo ke ngonkosikazi Stars Mathe umeli wenkahi South edalele parliamente. Siphinde sakhuluma lomphathi ntambo kahulumende wesigaba seMathebelele North umnumzana Richard Moyo ochasisa ngemizamo kahulumende yokwengeza ababalisi kulesi sigaba.
Uhulumende sekubonile khonoko ukuthi kulento ezinjalo ezenzakalayo, yikho afaka i-training school yamatitsha esikhona emanoth ewange isewange kuyatrain amatitsha asebeqhasa ukugraduate and uhulumende kuyonalo inyanga ephelile ekhathi lamatitsha afika 3000 sekudiployiwe ekolo lapho adingani ukushore khona amatitsha and isikhathi esiningi singalakholeje ekhathi amatitsha kobulawayo kumbe kwezinye indawo ezingawutobulawayo sekube sekufaka khulukula abantwana abakhuluma inambia abakhuluma itonga nxa kungala matitsha akhuluma zona ezozobu ibekuna kuncedisa ukuthi incarcerate ibe phansi. So kathesi sesile-training olu yamatitsha ewane so abantu babethu abavela kuzona ezo ndawo sebegraduate bebuyela ezindaweni zabo beyafundisa abanabo nabazwa umazalangela.
Uhlelo lolu olwababalisi abazinkulungwane ezintathu luhlelo olusaphekwa kumbe soluvuthiwe?
Seluqalile vele abantwana sebeqale lokugraduata kuwange ngabe ekoleli yelokuzeni yamatitsha ekhanjiswa ezindaweni zabo lapo abavela khona kubeyondi nala amathengo watsho ukuthi kukhaliwe amantu afika 3000 lamanti sebedloyiwe bahambile ezigabeni lapho kuze besebenzela.
Kube le mbiko yezakhamizi zelubane ezithi zihamba imango ephosifike kuma-20 kilometers zisiyadinga ukwelatshwa kumaklinika, ihofisi yakho yenzani ngakho khonokho ukuthi incedise lezi zakhamizi?
Okay, akuliqiniso ukuthi kwezindawo emakhaya abantu bahamba imango emide besiyadinga amakliniki ko-10 kilometers njengoba kuzibat uhulumende ekumele fama sokuthi every year e-devolution fund every year kuyanikwa ama-rural council imali ezikhava amaeriana lawo okuhamba imango emide abantu bedinga amaklinik. So khonokho njona ukitsho okwenzola kuyawufuna ukhansila wangona ehambile emove emotion ekhansilini ebale ukuthi abantu abahamba imango emide sokathi release ama-fund awe-devolution kuyakwe lawo maklinik leyo klinik ukwenzela ukuthi abantu bangahamba ngomude beyadinga uncedo lweklinik.
Abantu kodwa babuya bekhala besithi bekhombela umunwe kuwe besithi hhayi uminister nguye okumele asincede, ihofisi yakho yona ingenzani ukuthi incedise abantu ngokuthi bathole leso sihama esokuthi bakhise amaklinika?
Ihofisi yami yikho ngikutsho ukuthi ihofisi yami i-Minister of Health and Devolution imali zangikhona zihambisa kuma-rural council. So njengbana sikhulume ngakho senza ukuthi-yes wami ilandelele ilubane bakemzula abantu bahamba ngomide liziseni imeli-ebot ukuthi kufakwe ilinike ukuthi abantu bengahamba ngomude beyadinga iklinikhi.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende weMathebeleni North obexoxa eselubhane logaina Saidi Kumete esecingweni. Wezevela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ibandla elibusayo kule Angola, ele People's Movement for the Liberation of Angola kumbe IMPLA, liyakhokhela kukhetho olwenziwe izolo. Likhokhela ngokuyisilinganiso sokungamajumi ayisithupha ekhulwini 60% kumavoti asebaliwe okwamanje. Eliphikisayo ele National Union for the Liberation of Angola kumbe iUNITA liyalandela ngokuyisilinganiso sokudlula kancane amajumi amathathu ekhulwini 33%. I-UNITA itiza kwethulela uZulu impumela yokhetho lolu isebenzisa abakuthole endaweni zokuvota. Unkosikazi Jill Biden wahlolwa watholakala engasela gciwane le-COVID-19 kubikwa ukuba uselalo njalo igciwane leli. Isikhulumeli sakhe sithi unkosikazi Biden uhlolwe izolo watholakala esele gciwane le-COVID-19. Umkakhe umongameli Joseph Biden laye owake wabanjwa ligciwane leli kabili kubikwa ukuba kalalo igciwane leli njalo uqinesaka. Ababili laba belatshwe ngephilisi elibizwa ngokuthi iPaxlovid elenza olegciwane le-COVID-19 engaguli kakhulu. Kulabanye ababamba okwesibili igciwane le-COVID-19 loba belatshwe ngephilisi leli. Inhlanganiso yomhlaba wonke ejikelele e-United Nations ithi kumele eleRussia limise impi elayiqala kwele Ukraine lonyaka ngozibandlela. Unkosikazi Michelle Bachelet ophethe uhlangothi olubona ngezelungelo loluntu uthi kuyethusa okwenzakala kwele Ukraine ngoba eleRussia kubikwa okwamanje selihlasela inkampani enkulu ephehla umlilo kagetsi kusetshenziswa e-nuclear. uBachelet uthi kulabantu abaningi kakhulu asebebulewe kwele Ukraine kulandela ukuhlaselwa kwelizwe leli nele Russia.
Ukwanda kwezahlakalo zokuhlaselwa kwabasekeli bebandla le-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga e-ZANU-PF sokudale ukuthi iningi lithi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga lebandla le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma endawonye lo-kansila we-CCC kwaBulawayo. Umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Ibuthisela abantu kwesaba ngoba kulokhetho phela oluqhathekile olukhulu oluzayo ngomnyaka ka-2023 unyaka ozayo. So bayesaba-ke ukuthi ibandla lethu-ke lizanqoba, yikho sebelivimbela ukuthi ubukhokheli bebandla lethu bungahambi ebantwini, bungaziki ebantwini, bungenzi inhlelo. Abanye abakhokheli bethu bavalelwe, abaphiwe ibheyili, abaphumi. Kwesaba ikwethuka kwe-ZANU-PF lelo ubukhokheli babo, besesaba-ke i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Babuchuma kuthiwa liyesaba, liyaqhuqha, liyaqhaqhazela, yikho nje selisethusela abebandla le-CCC ngoba sokuyiwa kukhetho.
Mina kangiboni njalo. Ibandla lethu asobandla elingesaba i-CCC. Into engaba khona nje kuthi ukuthi mhlawumbe engxenye i-CCC ingabe uyangibona ukufana lami ngenze so ngilunga le-ZANU-PF. Kodwa yindawo lapho engikwazi kolona ngingangela laphana ngithi ngiyakhankasa. Kumele ngibe ngizimisele sibili ngoba basuka bezindlawula. Ngiyakhumbula, ngiyakhumbula sisenza ama-by-elections akamathi nabona nxaba abantwana ye. Sangena e-election lendlule. Sathaka ngabantu abe-CCC laphana ngoba sasingene inkolo kwethu ukuze sikuthi i-stronghold yabo. I think into khona ukuthi maybe political parties sokumele afundise abantu babo ukuthi hayi ima-stronghold ethu yekelani labanye abanye abangene labo bezihambele, ungabi lankinga kumbe ungabi ndaba salutho. Ngoba kunje so njengoba lenye i-incident futhi esizinda lapha kulabanye abalandeli bethu abangenabo abana baphuma seyigijinya bechaya. Kodwa bezingenela nje nhlekuhle besengenje ama-dead job ehambele benxusa abantu nobani ongafuna ukujoyina iphathi yethu silisa indaba yethu e-amasel baphuma sokunzima kwanaphana.
Nanso baba Ndlovu, ngamanye amazwi ubaba uChuma uthi lani kalikho msulwa njenge-CCC kulolu daba lodlakela.
Hayi, thina simsulwa nge-CCC. Akula muntu owatshaywa amalunga e-CCC kumbe othuselwa amalunga e-CCC. Phela thina silibandla eliphikisayo, kasilamapholisa, kasilamasotsha, kasilazikhali, kasilamandla akahulumende, akula ngatha zikahulumende ezisisekelayo. Yikho-ke kunzima ngeke kwenzakali ukuthi-ke amalunga ebandla lethu abe lodlame ngoba kungena lapho esivikeleka khona. Abezamthefu bayenza udlame ngoba sake sezimankagwa isithi bona bangumthetho, bangama-judges, bangamapholisa, bangamasotsha, bangohulumende, bayikho konke. Yikho-ke thina-ke silibandla eliphikisayo angeke-ke sikwenze khona lokho, amalunga ethu angeke akwenze khona lokho. Lokho sokubona kusenziwa amalunga e-ZANU-PF athembe ukuthi avikelekile, ayenziwa lutho. Yikho siyananzelela silamalunga ethu avalelweyo enkantolo, bake baphiwa ibheyili lapho zabona ujaji sebexotshwa, sebefethiswa amacala okuthi behluleka umsebenzi.
Lo-ke ngukhansila we-CCC kwaBulawayo umnumzana Edwin Dlovu obexoxa lo mnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla le-ZANU-PF. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.